Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-22 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinikhi azimele wodwa iwenzele ukuthi kube le ndawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela i-COVID.
Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamaklinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19.
They want to send them back and we accept that. If need be, to be quarantined for a period and then they can go to join their families. There is no reason for anyone to persecute them unless an individual had a pending case, which has not been finalized in Zimbabwe.
Kulaba dabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abangabanye babaqotshwe kwele bilitane abafike namhlanje eHarare. Walwa impi enkululeko njalo eyintatheli zindaba umnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubikiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamaklinika alanda uzulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics uyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Umanispala waleli dolobho uphinde wavumela izibhedlela ezingekho phansi kukahulumende lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle ezizimeleyo ukuba zihlabe abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngoba umhlobo wegciwane we-Delta variant usuhlasele ngolaka kuleli dolobho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo sesungule izibhedlela ezilanda uzulu duze lemakhaya zihamba zibahlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine okukhangelelwe ukwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lulamakilinika ekhansili agoqela i-Northern Suburbs, Entumbane, E.F. Watson, Princess Margaret Rose, Mzilikazi, Emakhandeni, Magwegwe, Lamanye. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba ukwengezelela indawo zokuhlaba kujonge ukwehlisa isiminyeminye.
Ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinika azimele wodwa iwenzele ukuthi kube le ndawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela i-COVID.
Udokotela Sibanda uqhubeke ethi bazaqala njalo ukuhlaba abantwana abancane bebavikela kumikhuhlane.
Obulawayo ke sizaqala ngamalichumi la sifica benembili amakliniki ebesivele sisebenza la ukuhlaba amajekiseni okuvikela awabantwana esingathi i-childhood immunization ngesilungu. Yiwe sizaqala ngawo siye phambili sincedisana lalawa amanye azabuya amatsha nxa ekhona.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube ukhuthaza uzulu ukuba abekezelele ngoba ezinye izisebenzi zempilakahle sezibanjwe yileli gciwane.
Uhlelo kathesi njengoba sikhuluma nje imtholampilo yethu yonke yakobulawayo umuthi lo outa ivaccine ukhona. Siyacela abantu behambe behlatshwa, kodwa inkinga esilayo kwakathesi ukuthi abantu bayandira njengoba lokho si COVID ngachaya amanye amanesi sake sithi abake behambe ukukhwa kwa isolation sicela abantu besibekezelele abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate sebeza qala ukuhlawula abantu kodwa kuhle siyabonga sokuthi sebebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana David Mkhandani ukhala ngokungalandelwa kweziqondiso ze-COVID-19.
Eish, ukuthandakala empilo soyegedini, no sanitizer, no wipe, uyangena uzuye phuma, kula nto yenzakalayo but uthola abantu babhizi bayachumayela nge-corona kade ngaphela.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Job Gulube Ngulube uthi indawo eziningi iziqondiso ze-COVID-19 azisalandelwa.
Into engiyibone impilo asizamene ukulungisisa lathi sizincedeni uyadlula egedini elikhulu akula sanitizer kuswelakala nedipa lokuthi lidiphi samavire emota ikorona izasibulala kumele at least ugadi lona ngawo uya sanitizer abantu abahlala empilo yabona umuntu wakhona engena ephuma engena ephuma akula kusanitizer
umunicipal wakoBulawayo ubike njalo ukuthi ukhangelele ukuchatsha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki ngoba zikhona ezinye izisebenzi zekansili ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku-quarantine. Inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokutshona kwelanga layizolo bayedlule amashumi ayisithupha 62 kuthi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2705 batholakale belegcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,292,642 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 656,830 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele iStudio 7 ikoBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kunjalo nje inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu ikhuthazwa ukuba ikhokhele ekukhuthazeni abazalanwe emabandleni abo ukuba bayihlatshwa ijekiseni ye-COVID-19. Bayacelwa njalo ukuba baqhube imingcwabo ngonanzelelo olukhulu kulandelwa iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba i-World Health Organization kanye lohulumende. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Linkuthazo yenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe Council of Churches ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 labalahlekelwa imiphefumulo oselokugagazi lesithathu i-third wave. Kunobhala we-ZCC umfundisi Kenneth Mtata uthi kungalesi sizathu sebekhuthaza inkokheli emabandleni ukukhokhela kumkhankaso wokuqakatheka kokuthi abantu bazivikele ngazo zonke indlela ukuba bengabanjwa COVID-19 okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni eyevaccine.
We are getting overwhelming messages regarding the devastating effects of this thing.
Siningi imibiko esithola ngose kusenzakala phezu komonakalo omkhulu osibangelwe yileli gagazi lesithathu lobhubhane le-COVID-19. Sekulabaningi asebelahlekelwe yimiphefumulo kubazalwane labafundisi.
Church members and the clergy.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Pauline Sibanda uyayisekela linkuthazo eqondiswe kubazalwane.
Nami ngivumelana Secretary General we-ZCC ukuthi abantu kumele bangagruphi bangahlangani lapho engabantu abaningi njalo balandele izinqumo ze-World Health Organization.
Umnumzana Thafazi wachigandiwa oyintatheli zindaba esebenza izimele ngomunye wabavumelana labe-ZCC.
Sikubona kuyinkuthazo eqakathekileyo sibili. Ama-church kumele abone ukuthi abazalwane bayavaccinethwa njalo bayalandelela okukhulunywa yi-WHO njalo lanye i-government mayelana lobhubhane lolwe-COVID-19. ngoba singakhanyela sibili lapha eAfrika kumbe lapha eZimbabwe bona ukuthi ubhubhane lolu solubulala abantu ngenxa yento ezinjengama-church lawo ukuthi abantu babe sithi singakele ukwenza into enje asalandelele i-religion yethu. So sicabanga ukuthi abanye bama-church sicela ukuthi bekhuthaze abantu babo bekwanise ukuyenelisa ukuthi be-vaccinate njalo bezigcine kuhle ngesikhathi lesi-COVID-19.
Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu ku-COVID-19, u-Chief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, u-Dr. Agnes Mawomva, uthi kumqoka ukuba inhlangothi zonke zempilo ogoqela abezokholo zisebenzisane ekulwisaneni lalolu bhubhane oseludale umonakalo omkhulu elizweni lasemhlabeni jikelele. U-Dr. Mawomva uthi lokhu kugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso zokuvikela eze-WHO lezikahulumende ogoqela ungabuthani emingcwabeni ezinkonzweni lokunye.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures if we
kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane. Kumele singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke. Kumele siyehlatshwa phezu kwakho konke.
We must get vaccinated.
Linkuthazo yabe-ZCC iza ngesikhathi sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisifica munwemunye 91,120 asebetholakale belalolu bhubhane selokhu lwaqhamukayo ngenyanga kampimbitho wanyakenye kwasila bafika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 59,627 kuthi abafika phose inkulungwane ezintathu babo 2,809 balahlekelwa imiphefumulo. Abezempilakahle babika ukuba aphose bafike inkulungwane ezintathu 2,705 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ekutshoneni kwelanga la izolo langolwesithathu kwabhubha abangamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lwe-COVID-19. Inani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus kwele Botswana libikwa seliqansa okwethusayo osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. IBotswana ibhekane njalo lokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19. Intatheli zindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esehaveron kwele Botswana.
Kungekhatshana ele Botswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19, kodwa isimo sesiguqukile ele Botswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo se-COVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months. We have recorded
abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo. Abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo, kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Africa ukugoqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni e-COVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandela ukuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi le-Africa ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandela ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu we-AstraZeneca nika wona obekumele uhlabe abanye okuguqala bezimabhe abahlala kuleli lizwe iJackson yesibili. Unomzana Stanley Ncube ulinde iJackson yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi ivaccine. Abanengi baphiwe idose eyodwa abakadwele idose yesibili. Nine labantu abanengi kakhulu belokho belindele ukuthola idose yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abanengi balokho betesta positive. Ama cases ayakhwela ngoba ukuswela ama-vaccine.
Abanye abeZimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba iJackson luhamba kancane kwele Botswana, bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. EleZimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni iJackson ye-COVID-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi ye-COVID-19, kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi e-Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7, ngisabron kwele Botswana.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichumilane 14 abaxotshwe kwele Bhilitane abafike namhlanje eHarare. Lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano esenziwe nguhulumende bamazwe omabili esokuthi abalamacala atshiyeneyo kumele babiselwe eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwele Bhilitane olubona ngendaba zekhaya lwethule umbiko namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter othi selixotshe elizweni leli abantu elithi izikiwi ezidabuka kwele Zimbabwe ezilijumilane 14. Lithi abantu laba nxa iminyaka yokupika kwabo kuhlanganisiwe bagwetshwa ukuyahlala entilongweni okweminyaka engamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 years. Ngakho ke lithi siqakathekile kakhulu isivumelwano elisenze nohulumende wakwele Zimbabwe ukuba abantu labo baxothwe. Uhlangothi lolu luphinde lwathi kulabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abafika phose inkulungwane ezisitshiyangalombili 7985 abayizigebengu asebexotshwe kwele Bhilitane kusukela ngoMzibandlela lonyaka. Omunye wamagoda amele abadabuka eZimbabwe abaxotshwa kwele Bhilitane uNomzana Pardon Tafumanei uthi bazame ngamandla wonke ukuba bavimbe ukuxotshwa kwabantu laba.
Bafikile amajaha sibabonile, abanye bakhona bachiyile abafazi, abanye bachiye abantwana, abanye bachiye abazali lapha, abanye bakhona bebehlezi okweminyaka ama 10 15 20 years behlezi lapha, sebebuyele nje hayi bengabambanga lutho nje amasaka impahla nje imthwaqana abayithwele behamba layo. And lokho akupheleli kulaba kuphela, but kuzabe bebamba bathi bona itarget yabo ngenyanga bafuna ukuhambisa abantu abakwani ukuba yi-100 ngenyanga. So sokuyisiphithiphithi sesiqhefuzela sesibamba lapha nalapha sokuncana indawo.
Utafumane uthi kabasukumele phezulu abanye abangaxotshwa kwele Bhilitane,
kabahambe bebona amagqwetha ukwenzeka ukuthi indaba zabo zilungiswe kusalesikhathi.
Umnumzana Nqobani Sithole olwela ilungelo likaZulu uthi bekumele baxotshwe abantu laba nxa beyizikliwi.
Nxa kuyukuthi isizathu sabo ngesokuthi ngabantu abenza amacala, ngabantu asebesevile baqeda, surely there is no reason why they should be kept in Britain. These people have to be deported into their country of origin. Ngakho ke mina ekuthatheni kwami ikuthi hayi, they are welcome home. Nxa kuyukuthi kade ngabe ngabantu abenza amacala, kodwa nxa kuyilabana futhi abahamba besithi babalekele ubudlwango balapha ekhaya, bahamba besiya khona ngale besiyadinga indawo ephephileyo, akutshintshanga. Okutshintshileyo kuphela lilanga.
Bayakhala abazali abalabantwana abaxotshwe nguhulumende waleBhilitane. Omunye wabo unkosikazi Pretty Muzangazi othi kuyadanisa ukuba umntwana wakhe uxotshwe kwele Bhilitane ngoba nguye obethengela imuli yakhe ukudla lokunye. Umnumzana Frederick Shaba, umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe, uthi abafike namuhla bavalelwe endaweni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 i-quarantine center eHarare, njalo kwabasoze bahlutshwe nguhulumende.
They won't send them back and we accept that. If need be to be quarantined for a period and then they can go to join their family.
Bazafakwa kwenye indawo lapha, njalo kasoze sibenze lutho.
Unless an individual had a pending case which has not been finalized.
Uhulumende wakwale Bhilitane ubefisa ukuxotsha abadabuka eZimbabwe abangamajumi amahlanu 50 izolo, kodwa abanye babo baphanyeke udabo lwabo enkantolo. Umahluli wavuma ukuba bengabiselwa ekhaya. Ele Bhilitane lithi lizabisela abantu abalikhulu lamajumi amahlanu 150 eZimbabwe ngenyanga baze basuke bonke abenza amacala ethusayo elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane. ekumelaneni lebhubhane lwe-COVID-19. Kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uhulumende wamisa imibuthano yonke engaba labantu abedlula amachumi amahlanu. Lokhu kubalisa le mibuthano yabezombusazwe evame kuba khona ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, lapho abancintisa kukhetho beyabe bethengisela uZulu inhlelo zabo ukuhuga amavoti. Kambe kuzaba lomthelela wempumela yokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyobulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni kodwa sikhakhangela ukuthi siseqinisweni izanti yebe nangokwayo ngoba yiyokusayo yona ibhizi yakhampeni. Ikhampeni anjani? Uzayinanzela ukuthi banama-programs engazokuthiwa hhayi kule steshini esiyavulwa bane sezesa babuthi abantu bayigcwala khona bana kuthiwa abantu bayalamba umfesilendlabo uhambeni ya izipho ebantwini ababekayo abantu bayigcwala. So izanti yebe ukhampeni ibhizi yalongakhanya sokuhla basokulaleku ezobulenjini kodwa la ngapha ku-local media babebhizi bebekhampeni. So-ke kuza-affecta kakhulu ngoba laba opposition bavele uzame kancane ukuthi uthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho enale COVID-19. So ke kule kulama chance aphezulu kakhulu ukuthi kuza affecta sibili imphumela election okuzenza ukuthi izani into zibe lula kuyo ngowena ngenxa yabuza is taking advantage of the situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama rally lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kande ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osokwenzakela ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni kuma-election or yikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje ngiyakubona nje ukuthi under normal circumstances phela bekabe kuyikuqila kwezanu ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibikhampena kwaye bengakhampena. Sikhuluma ma izinto zonke ziright kodwa eZimbabwe sibheka imbale yokhetho vele whether kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze bayicomplaine ecourt eranwa izanu ukuthi this was not fair. Icourt ezanwa eranwa izanu bese idecide ukuthi hayi siyezinto zenu but amavili even an akuphi phelele lapho kukhutshekele phambili. So inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened eyenza ukuthi bathi bona this time sesingena kwi-election sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokho akuthiwa?
Kwele eqinisweni ubaba uNdlovu ngivumelana laye ukuthi izanu ilobugwele gwele obokuthi igama lelishini lapho ophikisa njalo ngiyavuma ukuthi lanxa izinto zivele zi-right zonke le COVID ingekho yikho abakwenzayo kodwa-ke engxenye lapho mna engakutho engxa yelondlovu singathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakukhola ukuthi abantu bezimbabwe asiqineni siloku siya khona kuma-election kungani sitho njalo khona ubugwele gwele bezwa izanu kuba exposed kodwa-ke ilanga lizabuya mind ungakhangela i-Africa sesibe lababusa abanye o-Arab Moi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadosa berika besenzani saba labo banda bemalawu ngakhama ukuzibanda barika labezinto ezininginingi ungathi ukhanya ngalapha eZambia ungene ngale kubo Nyerere into ezazikhona zisenzakala kodwa kwelinye ilanga isimanga senzakala. So engakutho yikuthi abantu singadangali asiqhubekeni lanxa sisazi uNdlovu mbela ngathi izani ya-rika kodwa mna into abantu hayi singadangali enxa yomntu okunye okwenza ubona izani layo ungathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala kumakhansi sifaka kusiyavota kuthiwa kuvota abantu about 20% siya ku-30% kusho abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokusenza izani futhi bele upper hand. So-ke mina I still say hayi uNdlovu mbela uthi izani ya-rika kodwa-ke abantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana layo mina yumbono wami.
Eh, nantu daba Ndlovu, uyamuzwa lapha uSibindi, uthini wena ngalokho?
Ngiyamuzwa uSibindi, kodwa ukuthi sisebenzise ithemba, ithemba elingenamano, amano awokushusa abantu ababusa ngenkani. Ithemba lihle kakhulu, but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate yethu wena abantu yabona sebedangele manje abasafuni participate. Into eyenzakalayo vele emntwini, angathi uyazama ulutho, ayehluleka zama, ayehluleka zama, ayehluleka. Ugcine sedangele angasafuni ukukwenza khonokho esedanile. Bese kushibane aphathe bese sithi akuvote 20% ukuphela, and this is not right. The thing is abantu uma kufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza, akufuzanga ukuthi ifeyile ka-10. Ingafeyila ka-10 vele ichance yokuthi izokuyiphikhe futhi. Singawasebenzisa ama-case e-studies abo Daniel Arap Moyo nabanye. Possibly environment zakhona zaya zingafanani. Asikaze sikuzwe lokho okwe-militia le zanu le khona le. Kukhulu kakhulu, kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibheka. So ukuthi i-opposition parties ibilokhu kubheka. So ngathi ama-professional opposition parties. Ukudaba they just have to participate. Kwenza ukuthi bathole amandla khonapho. But bekwazi ukuthi at the end of the day, into le ivele izothathwa izame. Whether kuthi COVID kumbe akuna COVID. Sebese siyisebenza njenge-excuse nje i-COVID. Asithiyeni COVID. Sicabange ngama. In actual fact, perhaps we should be thinking of how do we use COVID ourselves to take over from ZANU-PF. I would see bese sicasha ngayo ukuthi kuthiwe asakampenanga. The question is that follows it. If benivunyeliwe ukukampena, bekuzoyenza umehluko yini?
Ye, nantu daba Mnumzana Sibindi, isikhathi sesingani sidliwa ngumango, ungathi fahla usiphi imbono?
Ye, engakutsho ukuthi mina uNdlovu Mbela uthi izanu kwesikhathi kulamanye indlela ngesikhathi ngama-tactics ewasebenzisayo. Eyi-tactic esegcekeni la ngaba singayinanzeleli izanu iyahamba ivula ama-political parties amaningi. Khonokho sengikunanzela ukuthi sibilisi eqinisweni kuyindlela abayenza ngabomi ukudivider i-electoring Zundlovu esithe na uqhathekele ukuthi abantu bangabambana njani. Engxeshe i-strategy ukuthi abantu abazamana ama-political parties zonke amileyo a-opposizana akazama ukudinga i-common ground bake babe ndawonye.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Impi yenkululeko njalo wayintathele izindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kwaBulawayo lapho abangani izihlobo iziphathamandla zikahulumende kanye lengcwethi kwezempilakahle ebezithe gwaqa. Umuyi owayengumlobi ubhubhe esibhedlela se-UBH ngolwesihlanu olwedluleyo njalo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane wenhliziyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo waphathisa kwinhlelo ezehlukeneyo kubandla lezaphu lapho ayeyisikhulumeli sebandla uthiye unkosikazi labantwana. Ukuze sizwe okuningi ngembali kaMuyi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mgandla laye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Hayi, umuntu wayehlangane kwabantu bonke njalo umuntu obele record eclean politically and then socially, umuntu obehlezi kuhle nabantu njalo umuntu lwana bebela iqiniso ngomuntu angasoze khona umuntu elesesithi bengizisomela kodwa ekhuluma iqiniso lakhe lonke liphelelele. Yi-right hand engajoshwa Nkomo, inkambi eziningi zivulwe ngugwakuba ehamba nenkomo. Iy'nkambi eziningi ziyamazi ugwakuba kodwa kuyi-historically and then ne-information ayihambisa kulezo zinkamba. Ugwakuba ngumuntu nzelwana ongazengabe lebizo lokuzigada kumbele ukukhuluma ngezinto ezilumbele ukugada kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzidra kakhulu iyayi-right hand kaJoshua Nkomo yena liyazi. Hhayi, kungemva kwenti ngumuntu wathanda ukuthi ezihlalele nje njengehistoriyeni engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe weke u-advisor wazingelela njalo nemisebenzi yakhe very professionally savengene kokunye kuyimisebenzi lokho okuthethele.
Ye, kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla leZANU-PF zithe gwaqa zimvalelisa sabona labanye ababe ngominista abagoqela umnumzana Nicholas Gotshe labo bezomvalelisa
kakhulu 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 ngomuntu bengena denti ngomuntu njalo wazi le yithi yonke ezakho lalapho yaqalisele khona ukuthi zani yakhonya njani ukwazi kuhle kumumethe ngebhuku lakhe liyakusho umuntu khona lokho njalo ngumuntu lwana ongazengebe yinsitho abatshala ngomuntu wayethanda ukubambanisa ngihlanganisa abantu ngomuntu nje omsuza nje oqondileyo emeli iqiniso very senior kwamanye ama-politician very 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 senior kodwa wayengazitshengiseli laphana lalaphana.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ukuze bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Siluqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni.